siyabonga Chris Lomavelase letshana njani mthokazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 mhla ka 13 ngontulikazi ngolwesithathu 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hallelujah.
Umfundisi Ivan Mawarire obotshwe izolo obesetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende usanda kukhululwa njalo baze ngobunengi abantu emthethwandaba weHarare ukuzomsekela.
Le international community ngaphandle ngale mazweni bazaqalisa njalo ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe ukuthi iZimbabwe kayinandi uhulumende weZimbabwe nanzi ilungelo labantu. Sibona sibili ulihlazo into sibili ezenza uhulumende abe yimpekisa emazweni.
Ingcwethi yezicubungula izombusazwe zichaze ukubotshwa kwabantu mahlayana ngenxa yokutshengisela insolo yabo phezu komumo lo mbuso weZANU-PF abawusolayo njengehlazo njalo abanengi emhlabeni bayawusola. Iqembu lenguqu leBotswana ele-Orapa United eliqeqetshwa nguMadinda Ndlovu selimise uhambo lokuya eZimbabwe ngenxa yokuxokozela okukhona elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi Ivan Mawarire okhokhela umkhankaso Wear This Flag campaign obotshwe izolo esetheswa icala lokutshotshozela udlakela njalo obesesetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende lamhlanje umiswe emthethwandaba njalo ukhululwe kumizuzwana esanda kwedlulwa engahlawuliswanga imali yebail. Umthethwandaba kamantshi uthe usole kakhulu uhulumende usithi ubophe uMawarire ngaphandle komthetho njalo wephule isisekelo sombuso iconstitution. Kunjalo nje bekungabizwa ozwayo lamhla emthethwandaba kamantshi eHarare lapho abalwela amalungelo oluntu labezombusazwe kanye lozulu nje bethe gwaqa emthethwandaba besekela uMawarire. Kubika uNothando Sibanda.
Uzulu ubehlabela egida njalo ekhuleka ethi akakhululwe uMawarire akalacala andiba amapholisa athi akuvunyelwa ukuhlebela phambi kwalumthethwandaba. uMawarire ubesetheswa icala lokukhuthaza udlakela. Ufike emthethwandaba wetheswa icala elitsha elokuhlamukela uhulumende efuna ukumsusa lapho amagqwetha akhe athe lokhu akukho emthethweni ngoba ayisilo icala alibotshelweyo. Abatshutshisi bebethi anganikwa imali yesibambiso kodwa ahambe emthethwandaba waphezulu e-High Court ngoba leli cala lingelikhulu. Lanxaso kunjalo uZulu uthe akayindawo aze ambone uMawarire obengeniswe ngudlu emthethwandaba. Umnumzana Promise Mkhwananzi okuqembulentsha ekhonona ngokubuswa kwelizwe iThajamuka sesijikile laye oke wabotshwa uthi akula kubuyela emuva kodwa uZulu uzaqhubeka ephuma ngobunengi ukuzasekela uMawarire ngoba ekhulumela izizalwane zonke zeZimbabwe esezikhathele ngokuhlukuluzwa.
Besaba uZulu obuthene lapha besenza konke lapha kwenzayo njalo bayakwazi ukuthi uMawarire kalacala bamethesa icala lamanga elingekhoyo elingazakhe libe khona. Yikwenza kwabo lokhu-ke uhulumende weZimbabwe kwethesa abantu amacala achiyeneyo lami nginje lelami icala engaletheswayo elingekhoyo.
Osakhulayo umnumzana Pride Mkhono obekulo umthetho wandaba uthi sesifikile isikhathi sokuthi izizalwane zibambane zikhulume ngalizwi linye emadolobheni wonke lemaphandleni kungekelwa abanye bedojwa ngamunye ngamunye bevalelwa entolongweni
njalo sibonde uhulumende laye ulokhu ehlukuluza abantu abakhuluma njengayo even more thina sithi njengozulu asiliseni sibili ilizwe ngelethu sonke akulamuntu le wazalela ukuthi ilizwe leli bengelakhe lodwa ilizwe ngelethu sonke kumele sonke sisukume lapho esikhona singabe semakhaya singabe sema township singabe sema dolobheni ngasiwo bulawayo le Harare kumele sikumeni sonke silise uhulumende lo ngoba usethethe isikhathi esiningi kakhulu esihlukuluza
Unkosikazi Gertrude Mokore ubezela bamabandla achiyeneyo okholo lwesiKristu uthi kungumlandi wamabandla okholo ukuxwayisa abezombusazwe lapho abalahleka khona njengalokhu okwenziwa ngumnumzana Mawarire. Wengeze esithi akalacala weza umsebenzi wakhe awubizelweyo akakhululwe.
Ubekhuluma emele abantu abadubekayo intandane, abantu abangalamsebenzi. Ubekhuluma emele abantu beZimbabwe bonke jikelele abathi bona kugwelegwele abasabufuni. Ubekhulumela emele abantu beZimbabwe ngoba sikhangela ukuthi ngendlela acele ngayo ukuthi abantu bahlale ngekhaya kungabi lomsindo wonke umuntu umlalele.
Lanxa nje umkhankaso wokungayi emsebenzini ungaphumelelanga njengakuviki ephelileyo, iningi lithi abantu kabangabotshwa nxa betshengisela ngokuthula kungeladlakela. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kunjalo nje uMawarire usanda khuluma labantu abaze kuzomsekela phambi komthethwandaba. UMawarire ubonge abantu laba ngokubambana njalo uthe uyabonga ngokumalaye. Ukuhlaziya ukuhlukuluzwa kwabantu lamapolisi ngamapolisa kanye lokubotshwa kukaMawarire. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ayinto esibili kenzakala eZimbabwe ibuhlungu kakhulu xa akhangela indlela abantu abatshaywa ngayo kakhulu endaweni esingabomakhokhoba, emzilikazi, eburombo nase-ebhwedi. Abantu bathola nzima sibili. Ngikhuluma nje izolo kade ngikhona ngale abantu bebona bekhala besithi batshayelwa into abangayaziyo. Indaba sibili ebuhlungu kakhulu njalo kubuhlungu ngoba abantu bayakhalaza bakhonona ngenhlalakahle yabo bathi abanamsebenzi bethwele nzima sebephathwe ngendlela embi kakhulu. So isiphathe sikahulumende ebantwini sibili hhayi siphathe ngakuhle abantu ngoba abantu abaningi sibili endaweni eziningi babotshe even abantwana abancane ogogo batshayo abezinye indawo njalo lakhathi sesifuna lokufundisi uMawarire laye sebotshwa njalo. So indaba sibile buhlungu kakhulu.
Yena uMawarire bamethesa icala lokuqoqa umvukela okugenqula uhulumende weZANU-PF ngaphandle komthetho. Olibona njani leli cala? Lilakho ukuphumelela yini emthethweni lapho?
Kuzabanzimela kakhulu ngoba uma bemenza njalo sibili ungasikhangela imbali, sikhangela imbali kaNelson Mandela, kangela uLucas Masuku loDumiso Dlamini loMorgan Tsvangirai Watchman Ncube i-season Italian yakhona. Izinto lezi zenza umuntu nalowo abamtshitshisayo ukuthi aziwe kakhulu ngabantu abe popular. So bona zani sibili lapha benziphuphi likhulu ngoba bezenza umfundisi uMawarire ukuthi aziwe kakhulu abantu abaningi. Le international community ngaphandle ngale mazweni wazaqalisa njalo ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe ukuthi iZimbabwe kayinanzi uhulumende weZimbabwe ananzi ilungelo labantu. So bona sibili kulihlazo into sibili ezenza uhulumende abe yimpekisa emazweni.
Ngokwesaba lokuthithibala okubonileyo ebantwini abatshayiweyo abahlukuluzwe ngamapolisa ngemva kokutshengisela kwangeviki edluleyo, ungathi ubona abantu beqhubeka na bephakama betshengisa insolo yabo phezu kombuso weZANU-PF?
Yambona zani nje okwamavikanyana amalutshwana abantu asuze benzelo kodwa ngemva kwesikhathi sibili ngoba abantu abaningi abatshayo sibili balolaka ukuthi batshayelwa into abangayaziyo, babotshelwa into abangayaziyo.
So ngeza kwesikhathi sibili abaningi abantu sibili bona hayi kuze baphatha kubi sibili ngaba lo mvikele omunye esingazange siwubone.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula izombusazwe sixoxela ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukukhalala imsebenzi okungavuli amavinkile lokungathwali izihambi lamhlanje kobulawayo akuphumelelanga kangako njalo abanye bathi kungaba kubangelwe kubojwa kukamfundisi Ivan Mawarire yena obekhokhela lo mkhankaso. Kuvika unompumelelo moyo.
Iningi labafundilile esikolo izisebenzi zaya emsebenzini amanye amavinkili avulwa. Kuthi le mota ezithwala izihambi lazo bezisebenza njengenjayelo. Amabhanga evuliwe ekhafula imali kuma ATM. Obese kuyinto ezilayo noma nje abanye bengayanga emsebenzini bese saba okweviki edlule. Abantu bebengabaningi kangako edolobheni njalo abathengisayo bebethengisa kungela kuxokozela. Amapholisa ezulazula idolobho lonke njengokhozi. Kodwa abantu bebengaqhize qhakala bezihambela. Abaxoxisane le Studio 7 kobulawayo bathi ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire eHarare yikho okwethuse uZulu. Kodwa mhlazana ekhululwa uyaqala lapho achiyele khona ngoba uhulumende kasalaleli abantu. Ibhizimisi ibiqhubeka kuhle kobulawayo lapho inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ibike ukuba sebefike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo ombukiso wezokwemba walonyaka owe mine entra. Umqondisi weZITF unkosikazi Nomandlovu uthi bakhangelele ukwamukela ababukisayo abambalwa abeZimbabwe, iSouth Africa leChina.
Sesisiya emaphethelweni okulungiselela umbukiso wethu, umbukiso wezokwemba i-mine entry oqala kuviki ezayo kusukela ku-20 kusiya ku-22 kuNtulikazi. Ababukisayo sikhangelele ukuthi bazaqalisa ukudla ngolwesihlanu ukuthi balungise izitendi zabo. Okwamanje ababukisayo bayadlula ikhulu njalo indawo esithethwe u-Hall 4 iyadlula izinkulungwane ezintathu.
Abemba amatshe aligugu bezimele labo lonyaka bakhangelele ukutholiswa ithuba lokuba bangasebenza kanjani ukuze bazithuthukise. UChaliman weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Bekithemba Nkomo yena uthi loba kulokutshengisela ezweni inkampani yakhe isicele abezomthetho ukuba babone ukuba mhla kuqala kuze kuyophela umbukiso lo akumelanga kube namuntu ongawuphambanisa ngokutshengisela.
Umbukiso wethu walo nyaka ukhanyuza qhubekela phambili loba kusenzakala lokho okungenzakala. Sesithethe amanyathela ukubana sikhulume sibonisane amacebo lambe labalaba abaphethe eze security kanye lalaba abakumalunga akahulumende akhangela ngezomsebenzi ofana nalo.
Umsebenzi wezemigodi eZimbabwe yiwo oletha imali eningi ezweni njalo kulandela ukunyamalala kwamabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola i-15 billion eyaziswa ngumongameli uRobert Mugabe. UZulu uthi ufuna ukutshengisela mhla wombukiso ebuza ukuba imali yamadayimana yaya kuphi ngoba uhulumende kunguye obebona ngokusebenza kwamankampani emba idayimana. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire yena osanda kukhululwa obeseteswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende weZANU-PF. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Endabeni ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umuntu wazaqala ukumthinta ngocingo lapho engena ehofisini yokuba inhloko kahulumende entsha yeleBhilithane, unkosikazi Theresa May ngumongameli Barack Obama weMelika. Ekuqaliseni kwayona le iviki, isikhulumeli sesigodlo sikamongameli Obama ese-White House sithe unkosikazi May ngokubekwa ukuba inhloko kahulumende yeleBhilithane entsha elemelika lilethemba lokuthi ubudlelwano bamazwe omabili buzakhula. Kulokhu kungahlaliseki emoyeni phakathi kwabaya emhlanganweni omkhulu webandla lama-Republicans khonapha eMelika. Lokhu kubangelwa ngabakhangelelwe ukumkhetha ukumela lelo bandla kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngoba bengavumelanile minye imbono yakhe. Ke ngilifake kancane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingalithona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu Chris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo mfundisi uSeni Sibanda. Okwakuqala siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mnumzana Gande.
Yes, sizwa kuthiwa liyethule umbiko lamhlanje kulandela ukwenzakalayo elizweni lapho. Ngasitshela ukuthi litheni le?
Ye, amabandla aweZimbabwe egoqela amabandla iEFZ, Zimbabwe Council of Churches or Catholic Bishops Conference, le UDASISA emele ama apostolic lama Zionist churches, but kodwa njalo kugoqela lamabandla asebenza ngaphansi kwamabandla njengabo Christian Alliance or Habakkuk Trust. Okokuqala besikhuluma ngokuthi ezomnotho kulabantu abaningi abangasebenziyo eZimbabwe, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Okwesibili njalo sakhuluma ngokuthi uhulumeni uleta imithetho eziswa ubuhlungu ebantwini abavele behawula. Kulabantu laba esikwazi ukuthi baphila ngokuyathenga izinto ngale eMzansi Afrika. Njalo sinanzelela ukuthi uhulumende ubophe umfundisi uMawarile labane njalo abafundisi abakhulumayo. Njalo kungani kuba lezi zinto eziningi ezenza ukuthi behlule ukukhulumela abantu abahawulayo. Njalo sikhulume kakhulu sisithi indlela amapolice aphatha ngayo abantu ayilunganga. Ukutshaya kwabantu nxa abantu bephuma phandle bejengisela ukuthi kule zinto abangazithandiyo. Njalo lento yokuthi amapolisa ayafaka imigoqo ama-roadblocks amaningi ethatha izimali ebantwini. Okokugcina kodwa lakho kuqakathekileyo, labo abasebenzela uhulumende ma-civil servants, uhulumende kababhadale imali yabo yonke ngesikhathi esifaneleyo.
Njengoba selikhulumile, kuyini osekuzakwenziwa manje?
Okuqakathekileyo ukuthi abadala bebandla ama-bishops abangaphansi kwe-heads of Christian denominations basalungisa njalo bacabanga ukuthi bekwanisa ukukhuluma lohulumende, bekhulumisana mende bemtshengisa ukuthi izinto zonke lezi ezikhulunywa ngabantu, abantu abaphonga ukukhuluma nje bakhuluma ngoba sebedubekile. So thina besicela ikakhulu kulolu gwalo esilukhiphileyo ukuthi uhulumende alalele ukukhala kwabantu asebedubekile.
Nxa lisithi lina lifuna ukukhuluma lohulumende, nguye yini umongameli Mgabe elifuna ukuthi azwe yini izikhalazo lezi, kumbe zikhona iziphatha amandla zikahulumende?
Mbona ngani lapha ugoqela uhulumende wonke, kodwa into eqakathekileyo ukuthi abantu bebona inhloko kahulumende. Kodwa konke lokhu-ke angisho kusalungiswa. Abadala bebandla ama-bishops yibo-ke asebenza ukuthi indlela yabo bazayicanda njani kumbe kuzalungiswa njani.
Sikhuluma nje umumo unjani elizweni lapha? Siyazi ukuthi like labhodabhoda likhangela ukuthi kwini okwenzakala.
Siyabona amapolisa agcwele emgwaqweni, njalo siyakwazi ukuthi namhlanje loba bekubizwe ukuthi abantu bahlale ngkhaya, akuzange kube njengeviki ledlulileyo, abasesaba ukuhlala ngkhaya ngenxa yokuthi batshele ukuthi bazaxotshwa. Njalo siyakhumbula ukuthi lapha emakhokhoba laseburombo flats lasemzilikazi kulabantu abalimala abatshayayo ngamapolisa. Abantu labana lokhu bebuhlungu, njalo thina lokhu siqhubekela phambili sibancedisa, abanye sibahambise ezibhedlela. Konke lokhuyana kuyizinto ezilokhu zikhona kusukela iviki ledlulile.
Hayi, isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu balaleli, qhubekelani phambili mthandazeni ibizwe lezimama.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke bekungumfundisi uSenis Banda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Zemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Iqembu le-Capes United ilese lihlezi phezu kwengalane imiklomelo lilemiklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye ngemva kokunqoba eletsholotsho ngethukanya emdlalweni obusenkundleni ye-National Sports Stadium namhla emini. Iqembu ebelihlezi phezulu kwengalane phambilini kwamidlalo yanamuhla ele-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 ngelewange emdlalweni obusenkundleni ye-Colliery. Edolobheni lakobulawayo bekule midlalo emibili enkundleni ye-Barber Fields. Njalo emdlalweni wokuqala iqembu lebulawayo City linqobe le-Border Strikers nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu lebulawayo City nguHumphrey Mchichwa Ncube, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lesibili yelo mdlalo. Limpumela ichiye iqembu lebulawayo City lile miklomelo ngamashumi amabili. Abafana bebulawayo City kabadlalanga ngendlela abajwayele ukudlala ngayo, kodwa ukapteni waleli qembu uXolisani Ncube utshele intatheli izindaba yokupheleni komdlalo ukuba okuqakathekileyo kibo yokuthola imiklomelo emithathu.
Namhla besifuniwini ukuthi ibingayibi indlela besikwazi vele igame enamhla mpela izaba nzima udlula amagame wonke, but namanje iluze mbi idrowe ibingayenziwithi tinakata sidrowile bekungenye bekuyilahla. So vele nabedlala ipabli uthi uzakuncuza bona isikare ukuthi bhora bekungena sikhathi sonisho.
Umdlalo wesibili odlalwe enkundleni eBarber Fields uphele ezingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelisekulitshayela emambuleni phakathi kwe-Chicken Inn leNkezi Platinum. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje iqembu le-Triangle linqobe le-Chapungu nge-1 kanya, ukuthi ele-Harare City linqobe le-ZPC Kariba nge-1 kanya. Kusasa ngolwesine iqembu le-Homeland lizemukela ele-Dynamo senkundleni eBarber Fields, ukuthi iqembu le-Mutare City Rovers lizadibana lele-Highlanders enkundleni yeSakuva. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kunjalo nje iqembu lakweleBotswana ele-Orapa United elikhokhelwa ngowayedlalela iqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu selimise uhambo lwalo lokuya eZimbabwe ukuyadlala la maqembu akobulawayo ngenxa yokungahlaliseki okukhona kwezombusazwe. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Teba Tsohule isikhulumi seqembu le-Orapa United edlala ezingeni laphezulu leBotswana uthi abasenelisi ukuqhubeka ngohambo labo lokuyadlala koBulawayo kulandela ukuqhamuka kokutshengisela evikini esanda kwedlula. Uhule uthi bekumele befike koBulawayo ngesonto ukuyanqilana le-Highlanders, Haumain Tsholotsho kanye neBulawayo City ngeviki abakade bezabe beseZimbabwe. Umqeqetshi waleli qembu uMatinda Ndlovu uthi kulandela imibiko yotshengisela kulandelayo bakubone kungcono ukuthi bamise uhambo labo lweZimbabwe.
Yeah, kuyabo kwe-strike wakuthi mdlaka 13 and 14, so angiboni ukuthi ungaba isitution sisebenze thina phela sisebenzele lokuze sisebenzela iklabhu ekhampani nje the company puts safety first.
Iqembu le-Orapa United lithi umomo ungaguquka balakho ukuqhubekela phambili ngalolu hambo baye eZimbabwe ngesikhathi belolongela ihlandla elizayo lesizini ka-2016-2017. Ngumathini Ngwenya wendaba ze-Studio 7, ngisabulungile Botswana.
Welcome to Zimbabwe. We'll be right back.
once colonized by the British in 1890 and uncolonized in 1980. This is the land of contradictions, my friends, where you will meet the laughing hyenas and the crawling children, the chattering monkeys and the roaring lions, where you will meet the doubting eagles in the sky and the hissing snakes in the grass. Visitor, welcome to Zimbabwe. This is where you will meet the bleating sheep and the hooting owls, the croaking frogs and the barking, yelling, yelping, shouting baboons. Visitor, welcome to Zimbabwe, the land of contradiction.
Welcome to Zimbabwe, the land of contradiction. Imbongi nguAlbert Nyathi ehlabela kamnandi esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Mtwakazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona udaba lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire lokuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana ngamapholisa. Kwanelo kwalamhlanje, olivalelisayo nguNtungameli Nkomo, lilanga.